Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 9 kuZibandlela 2025 ngotaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli webandla le-CCC usemise usengezo Chabangu ukwenza loba yini okuphathelana lebandla.
Icele lebandla le-CCC elikhokelwa ngosicamfundo Wolfman Ncube namuhla limise umsebenzi okwesikhatshana ozithi ngunobhala jikelelo webandla leli umnumzana Sengezo Chabangu.
Ithuba likhulu kakhulu nxa uqhathanisa lakwamanye amazwe ukuthi eMozambique kube lokuzwana, kube lokukhulumisana ngokuba awuzange akuthathanga isikhathi eside kudonselwana.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kweleMozambique othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho lwaqhutshwa nyakenye uphenduka elizweni kulandela ukubaleka kwakhe esithi uhulumende wayefuna ukumbulala. Kuvaleliswa owayengumongameli weMelika uJimmy Carter eWashington DC. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Icele lebandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngusikhuqamfundo Wolfman Ncube namuhla limise umsebenzi okwesikhatshana ozithi ngunobhala jikelele webandla leli umnumzana Sengezo Chabangu. Ingcwethi zithi uChabangu sephelelwe ngumphako, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuveza sobala ukuba uChabangu loNcube kabasaboni ngasolinye njalo kuqhubeka kulokungazwisisani kubandla eliphikisayo. Icele leCCC elikhokhelwa uNcube lilobe incwadi lisithi uChabangu ubesephula isisekelo salo lisithi lizamthonisisa amacala akhe kumalanga alandelayo. Lokhu kukhulunywe isikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Phumlani Sibanda.
Umongameli webandla le-CCC uProfessor Wolfman Ncube usemise uSengezo Chabangu lo owayezithi ungumabhalane jikelele kubandla le-CCC ukwenza loba yini okuphathelana lebandla. Umiswa ngemva kokubonakala eqhubeka ngokwenza imisebenzi engekho kuzinqumo zebandla njalo lakho kungaziwa yibukhokheli.
USibanda ugcizelele esithi imisebenzi kaChabangu isifundise ibandla eliphikisayo ukuba lilungise isisekelo salo.
Uzaqhubeka emi kanjalo icala lakhe lize liye thonisiswa yibukhokheli bebandla.
Studio 7 ikhulume loChabangu yena othe okwenziwa libandla leCCC akukho emthethweni esithi sikhulume legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole. USithole utshele Studio 7 ukuba kabavumelani lesinqumo lesi.
Umangalisayo ukuthi ekuqaliseni nje kuqala indaba yena leyi into esayizwayo ukuthi upresident owe-CCC uzayenza i-rotation labanye bakhe. Kuthe sokuphakathi laphana sabona hayi akusela rotation ekhona, omunye sebaleka lesigodo. So iTCC yasibuya kithi isithi izwisise ukuthi into enjalo kufuze ibanjwe njani.
Ingcithi kwezombusazwe zithi okwenzakale kuChabangu okumele bekwenze kudala ukuvikela ingxabangxoza esedayele ephalamende. Enye yalezi ngcithi ngumnumzana Dendai Sithole osebenza lekolishi the University of Zimbabwe. Amazwi la agcizelele igqwetha elilelwa ilungelo loluntu uNkosikazi Jacqueline Sande yena othi sekumele ababandla aphikisayo bakhumisa nomlotha.
ngayini kuloko kushupa unyaka onadlulayo sibona ukuthi uChamisa wathena okwe politics sechile sechelo chabangu kodwa ukuthi ubona ukuthi uChabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi opposition engamisana lo ED ku2028 kumbeni i opposition yethu iyabi iloko isenza isiba weak
uChabangu wazithi unginobhala jikelele waleli bandla ngemva kokhetho lomnyaka ka-2023 lapho aqala ukuxotsha abameli beparlamende labekhansili loba nje umnumzane Nelson Chamisa wazama ukulwisa uChabangu emadala eparlamende wehluleka ukwenza lokho okwahle kwachiya ibandla le-CCC selicezuke phakathi uChamisa wahle wachiya isikhundla sakhe kwasala uNcube umnumzane Thandayibithi labanye kuthi elinye icele lasala selikhokhelwa ngumnumzane Jameson Timba kusenjalo amalunga awebandla le-CCC edayile eParliamente abikwa esefuna ukuba umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa kuze kuyefika umnyaka ka-2030 iphephandaba le-Daily News libike ukuba umnumzana Charles Moyo ozithi umela i-CCC eParliamente uthe bafuna ukuthi kuguqule umthetho umise ukhetho ngo-2028 uMoyo walile ukukhuluma ngalokhu efonelwa i-Studio 7 Isikhulumeli se-CCC kobulawayo uSibanda uthe lokhu kwenziwa licele elisekela uChabangu eParliamente. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla leMozambique eliphikisayo othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho olwaqhutshanywa kenye uphenduka elizweni kulandela ukubaleka kwakhe sithi uhulumende wayefuna ukumbulala. Mnumzana Venancio Mondlane utshele abantu abaningi embuthanweni wakumhlangabeza eMaputo ukuba ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo ngomfumfu njalo abalandeli bakhe kumele ba njengisele emigwaqweni bekhonona ngempumelo yalo. Abezindaba beReuters babika ukuba abezomvikela badubule babulala abantu abathathu abatshengisele emigwaqweni namhlanje. Mnumzana Daniel Chapo weFrelimo nguye okuthiwa wanqoba kukhetho lolu osolungenelwe ngumanyano weSadik othi kumele kukhunyiswane umlotha phakathi kwamabandla ancintisa kukhetho lolu. ELeSouth Africa kubika njalo ukuba selingenela ukudaba lolu ukuze kube lokuthula eMozambique okuphazamisa amabhizimusi ezansi yezwekazi le-Afrika. Abezomvikela sebabulala abantu abedlula amakhulu angamatshumi amabili abasola impumela yokhetho ulolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Uyabonisa ukuthi kulokungazwani okukhulu kakhulu kusuka ekungavumelani ngemphumela yokhetho kutsho khona ukuthi kuzamele kukhulunyiswane ukuphume uhulumende mhlawumbe ongahlanganisa abavele endaweni ezihlukahlukeneyo abeqembeli kusayo lalele nalaphikisayo yiyo yodwa indlela engahlenga iMozambique ukuthi ingangene empini ingangeni odlameni ingangeni ekudilikeni kwezenotho lakho konke yiyo yodwa indlela engahlenga ukuthi kungafa abantu ukukhulumisana basebenze ndawonye bakhe uhulumende oza kwenza ukuthi bonke babambisane besiya phambili bafake okwaseMozambique phambili hayi okwabo umuntu ngamunye.
Yenxa sikhangela ke siyabona ukuthi iSADC yezama ukuthi ilungise lapha lelizwe leSouth Africa so ubona zani kodwa kuzaphumani njengoba kulabanye abathi uMondlane Ngcebe bangamlimaza kumbe bamkhahlameze khona ngahle.
Ithuba likhulu kakhulu nxa uqhathanisa lakwamanye amazwe ukuthi eMozambique kube lokuzwana kube lokukhulumisana ngokuba awuzange akuthathanga isikhathi eside kudonselwana nalaba sebekhona namhlanje. Ngakho-ke inhliziyo yazi kabilukhuni kulamathuba amakhulu ukuthi laba bazabe bethunyiwe ukuthi bancedise ukuthi la maqembu axoxisane bangaphumelela okukhulu ukuthi bangathatha uhlangothi babe ngabantu abaleqiniso babe ngabantu njalo abazahambisa phambili kweMozambique hayi okwabo kuqakathekile futhi ukuthi ibandla elibusayo likunanzelele ukuthi banenge abantu abavotela amaqembu abusayo, kungaphikiswana ngokuthi bawinile yini kumbe abawinanga, kodwa iqiniso yikuthi banenge abantu abavotele labo bantu bewinile bengawinanga. Ngakho-ke bayadingeka embusweni, bayadingeka bebambisana besiya phambili. Akusasebenzi lokhuyana ukuthi iqembu leMozambique ihlelimo libuse lilodwa. Isimo kasisavumi, ezomnotho kazivumi, ontanga kabavumi, ukubuswa kwelizwe kakuvumi, imiphumela yokhetho njalo kayivumi. Itsho khona ukuthi kumele babambisane besiya phambili.
Ye, siyakhumbula ukuthi iSADC yangenela eZimbabwe kodwa abanye abantu basale bekhonona besithi kanyangazane bebesekela ibandla elibusayo. Sizokwenzakala khona ngani?
Akhona amathuba okuthi kungaba njalo, kusiya ngokuthi ngubani onguyothunyelwe khona ngale. Kodwa-ke akusekhona njalo amathuba ukuthi kusengenziwa into enhle, babe befundile kulokho kwabazinsolo kwelaseZimbabwe. Ithuba liba khona lokuthi abantu bakhule engqondweni benze kangcono kulalokho abakwenzileyo emandulo. Akhona njalo amathuba okuthi basengaqhubeka besona njengalokhu ubona emandulo. So-ke kuzaya ngabo labo abathunyiweyo kakhulu ukuthi bakhuthele okungakanani ukwenza into enhle eyabantu beMozambique. Kanti-ke futhi okukhulu kakhulu kuya ngabo abantu beMozambique ukuthi yikuphi abakufuna kakhulu. Bangakhangeleli kakhulu kuSADC, bangakhangeleli kakhulu ku-African Union, ku-United Nations, abakhangelele kubo ezinhlizweni zabo. Bafake iMozambique phambili, bayithande bonke ngendlela efaneleyo, bayigcine, bayilondoloze, ngokuba kabanalo elinye ilizwe. I-SADC aselizwe labo, ilizwe labo iMozambique.
Umnumzana efidlela Ncube ulandele zombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dewe Studio 7 eKobulawayo. Abathenga bethengisa impahla koBulawayo bathi kumnyama phambili ngoba sebebanengi kakhulu emigwaqweni, okwenza bethole inzuzo ephansi kakhulu ngelanga kulokho abakuthengisayo. Bathi akulanto eguqukileyo ngomnyaka omutsha ngoba badonsa nzima. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bathengisa okutheni emgwaqweni koBulawayo ogoqela imbhida, inhlanzi, inhlanyelo, amatamatisi, amakhabe, ulude, ikhabitshi, amabhawuto, izigqoko, izipenete, izipendamlomo lako konke okufunwa nguZulu. Kulabanye njalo abathengisa esifela emlonyeni, inyama esitshwala lokunye. Ugogo Rachel Chabangu ngomunye wabathengisa okutheni emgwaqweni edolobheni leli.
Thengisa amazamba namanzi awomileyo, indlubu ezomileyo, imfushwa, amkhomo, konke khonoko, indumba nje le mashuga. Hayi, ungigalisele kuhle kodwa okuthi ngathola istoku sokuwoda sibi. Hayi, ngxenye ngaba ngxenye.
Iningi liyakhala lisithi akula mali kulezi nsuku. Unkosikazi Jordina Ncube ngomunye wabo.
Hayi, kunzima kabi. Lo December lwade simkhangelile, hayi asiphumanga lalutho. Ngapha namafarmers layo abanye abasincindezelayo ngoba bayasithengisela izinto labo, bephinde bebuye lamaro labo bezothengisa eceleni kwethu, bethengise bona nge-wholesale price.
Uyakhalala unkosazana velile khabo.
Akulanto e-right, akutshintshanga, kutshintshe u-5 ku-4 lapha. Izinto zinzima, izulu liyana kuhle. Number 1 siyakubongela, sisathola amanzi kodwa nathengisa amagwili, amagwili asiwatholi, kunzima ukuthi siwathole ngoba izulu liyana. I think ayabola phansi, izulu seline kakhulu.
Kuminyene emgwaqweni okwela bathenga bethengisa impahla abadlephana bebanga abazothenga. Unkosikazi Siphiwe Moyo uthi akulandlela ekhanyayo yokuthengisa impahla emgwaqweni koBulawayo.
Ngabe i-council iyasinanzelela, ikwanisa ukuthi isenze lokuzindawo nyanyana okuncane, ithi lapho umuntu ayehleli khona mba kubhadale ngelanga ukuze sibe lani le order, because into evele ngela order ayiyenzi. Kayenzi ngoba any muntu uyamthola ehlezi lapho ufuna ukuthengisela khona, umthola ehlezi ethi akulandawo yomuntu la lami ngifuna ukuthengisa ngoba siyabe sifuna ukuphila. And njengama-ages ethu esilabantwana basesebancane, so yeyi kuyinto enzima kakhulu. Uyabukhumbula ukuthi kuyakuthi umuntu ubuye bhekhethareni khonapho.
Umnumzana Kenny Dubelayo othengethengisa emgwaqweni woBulawayo uthi ukugcwala kwabantu ezitaladeni bethengisa kuveza ukuhlupheka kwabo.
Kuslow because iviki yokuvula kwezikolo, kodwa sikhangelela ukuthi kuza kuphike. Abaningi emgwaqweni sibaningi because abantu bahluphekile badinga ukuphika, kodwa awusweli.
Abanye abathenga bethengisa bakhala ngokubhubha kukagogo owayedume kakhulu uRose Nyathi. Wayelwela amalungelo abo. Umngane wakhe unakafarayo uthi akusebenzeki ugogo Rose engasekho.
Kwesinye isikhathi sokungathi uzambona kukhulumisa mbe uzama usibone ukuthi nafarayo zakutshela ngamandla. but konke siyakubeka kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lesizathu ngakho kumele sikuvume kokubathe kwakade sisazwe ubuhlungu.
Oyifundela okwangumanjinela wendiza mtshini ekolejini leMiddle State University, uNkosazana Tsitsi Siwela wake wathenga edengisa impahla okweminyaka emihlanu engakatholi umsebenzi.
Ngangithengisa emakethi ngasebenza okwesikhathi eside, ngithengisa ama-groceries emakethi okwesikhathi eside, selabogogoros semakethi. Kodwa ngiyabonga ngoba ngagcina lami kwasasisuke njengemgwaqweni, ngagcina lami sendenhlanhla ngathola umsebenzi njengomuntu wayelesikolo sakhe ethengisa kwasenesikolo. Hhayi, umnyaka omutsha ngawungena-ke kuhle sengisebenza-ke i-airport.
Umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo uCouncilor Edwin Ndlovu uthi inani labathenga bethengisa likhuphuka nsuku zonke koBulawayo, okwenza kuminyane okwesabekayo.
Abanye kasibazi ukuthi bavelela ngapha, abantu sebesuka kwamanye amadolobho babuye bazohlala bakhempe khonaphana ku-5th Avenue naku-6th Avenue bathengise, osokubangela ukuthi kube lengcekeza eningi kakhulu ngoba akula zambuzi, akula lapho abagezela khona.
Inhlanganiso ye-Solidarity Center ibika ukuba kulabantu abathenga bethengisa impahla emgwaqweni eZimbabwe abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Ithi abantu laba bathengisa impahla ebiza phose amabhiloni amane, US 3.96 billion ngomnyaka. Ngimele 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngezikwelede ukulondoloza kwezakhiwo lokunye e-Morning Star DBRS ithi umlilo ovuthayo eLos Angeles usubhidlize izindlu ezedlula inkulungwane 1100 njalo ulakho ukubhidliza izakhiwo ezifika inkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,000. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umlilo lo uqhamuke endaweni ezinhlanu. Umongameli wakele-Ukraine umnumzana Zelensky ucela ukuba amazwe achiyeneyo aqhubeke emsekela ukuze ehlule eRussia. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelane leMelika, kuqhutshwe umbuthano wokugcina okuvalelisa owake waba ngumongameli weMelika uJimmy Carter eNational Cathedral esigodlweni iWashington DC namuhla, lapho izikhulumi eziningi ezichaze uCarter njengomuntu wabantu owasebenza gadalala ukuthuthukisa impilo kaZulu lalapho esesukile embusweni. Umbuthano lo ungenwe ngabantu abaningi abagoqela abake baba ngomongameli abahlanu ababalisa uMnumzana George W. Bush, uBill Clinton, Barack Obama, Donald Trump kanye lomongameli Joe Biden. Yena oyethule amazwi ehaya uCarter. Abazukulu bakaCarter lesihlobo labo bethule amazwi kulombuthano. UCarter uzabekwa namuhla eplazini langakibo eGeorgia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Okokuqala sithi mayuyu kumuli kapresident uCarter. UPresident Carter singathi ngumuntu ophile kumapresident wonke, nguye ngathi uphile iminyaka edlula bonke ngoba ushone esele 100 years. Amapresident amaningi eza emuva kwakhe bashona. Ilegacy yakhe enkulu engingayisho, ngingathi uCarter ube ngumuntu wabantu, ube ngumuntu othanda ukusebenzela umphakathi. And siyabona even i-foundation yakhe yasiza kakhulu ukuthi iqede imikhuhlane eminingi emhlabeni, ngoba bekuyinhloso yakhe eyokuthi imikhuhlane ethize ayilwise, and ubesebenzisa i-foundation yakhe for lokho. Umbuso wakhe as upresident siyazi waba mfishane ngoba wabusa for only one term. I-second term yakhe wadliwa, kodwa yena ngokwakhe ube li-democrat lamampela engumuntu wabantu.
Ungathi ungomunye wabaholi bemelika abazahlala bekhunjulwa yini embalini yelizwe njengabo George Washington?
Yeah, I think ngingambeka lapho not for ubupresidency bakhe, but sengingathi nje isimo sakhe, the way abengakhona, engingathi izenzo zakhe after esephumile kuba ngupresident kube izenzo ezinhle kakhulu, okuthi ngibona yebo kuyizenzo ezizohlala zikhulunywa. Njengoba sazi nje namhlanje singathi yi-federal holiday lapha e-America edeclarewe ngumongameli uBiden in honor of uCarter. So kuyakhombisa ukuba ube ngumuntu okhangelelwa phezulu kakhulu kubaholi be-America.
Simbone kumbuthano wanamuhla ehlanganisa abantu abachiyeneyo abafana labo Obama, Donald Trump, abamabandla omabili ele Democrats ele lama Republicans. Ungathini ngalokho?
Yeah, kuyatshengisa ukuthi ngumuntu obekwazi ukusebenzisana labantu regardless of i-party affiliation. Ngumuntu obengumuntu wabantu njengoba ngithilwe ekuqaleni, obekwazi ukusebenzisana lemibono ehlukeneyo, obengumuntu olalelayo, ongasiyo othi my way or the highway, but ubengupresident loya ohloniphekayo ekuthini abantu abaningi namanje balokhe besambona njengomuntu okufanelekeleyo ukuthi bamphekezele ehambeni lwakhe esesiye emazulwini.
Umnumzana Dan Moyo ulandele zombusazwe zeMelika ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseVirginia. Zimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwengeza ngomnyaka isikhathi sokuba uGeneral Valerio Sibanda akhokhele ibutho. Njalo ngeviki ephelele ukhethe umkhokheli omutsha wamapholisa uCommissioner General Stephen Mutamba othethe isikhundla sikaCommissioner General Godwin Matanga. Abalandela ezombusazwe bathi ukwenza kukaMnangagwa kuveza ukuba ule njongo yokuqhubeka esesikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Okwamanje ukukhefu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF. UDube usungula lengxoxo.
UValerio Sibanda uPhilip uvele lisotsheli dale laqalisa kuzapho kudala ngucommander from kudala abahamba bayathena eZambia abaza ukuthi hayi wayevele ngomunye wama instructors sibese sithi ukuthi mhlawumbe ngoba yonke into le matrix zangkhona mbe singathi lokubunjwa kwakhona mhlawumbe ngendlela abantu abafuna ukusebenza ngayo kwezomvikelalizwe engceba bona ukuthi yena uPhilip Valerio kungaba nguye umuntu ongafunakala ngesikhathi esithize besadinga lo mhlawumbe ongam replace mhlawumbe yiko sokwenza ukuthi iminyaka yakhe akhwezelwe nge-1 year ngizongazantwa ngolwezi yikho lapho kuyagcina khona i-contract yakhe. Njalo mhlawumbe uhambisana lokuthi njengoba sokufakwe umthetho omutsha wokuthi abantu baretirenini mhlawumbe enxebe bengakathi ngqe i-70 years mhlawumbe laba sokusenzela ukuthi ayifikse i-70 years yakhe kuhle yokuthi bengingelashwa lokuthi iminyaka yakhe exactly mngako sefikile yini 70 nxakade engingafiki mhlawumbe sokuextende kwenza ukuthi afikise leyo mnyaka nxakade sefikile mhlawumbe isizathu yokuthi kuqale kulungisiswe khonokho abakhangela ukuthi bakulungisise kwezomvikelazo bengingase sikhangela ngendaba leyani yamapholisa uMatanga siyamnanzela ukuthi bengakafiki 70 years kodwa kutweka ngehle mzwe mihla ukhane valelisa nje sithi hayi sesiya kuba ngumlimi kutsho ukuthi mhlawumbe kukhona okungabe laye kumele akwenze angasakwenzanga ngendlela eqondileyo kwase ukuthi hayi ungcono ke wehle phansi ngoba sekunanzela ukuthi iminyaka yakhe i-retirement ingase sikhangela umugca lo omutsha ofakiweyo hayi kayikafiki lanxa kathi bemfuna bengaba lakho ukuthi bamengezele iminyaka kodwa kutsho ukuthi kukhona okuthile mhlawumbe abafuna kwenze akade ngakwenzi kuhle basebesithi hayi mana sifake loza siqhubekelisa udaba lolo solufuna ukuhambe kuhle.
Yes, awuzwa kakhulu Dube. Ngena khonapho baba Gawule uyakhuluma uDube ngamafutshane khonapho umphendulo.
UValerio umuntu lembali enhle kakhulu ekusebenzeni ngitsho ukuthi ephuma ngaphandle kwelizwe esiya kuma mission okuvikela amanye amazwe ngaphandle ube siyakhokhela ngitsho kumabutho e-United Nations athunyelwa khona ngale. Wayisiba nguye uyayifika ekhokhele ngitsho la mabutho yabo avelela kubo America lamanye afike ebe nguye okhokhelayo njalo bamnika imandulo enhle kakhulu ngomsebenzi wakhe awenzayo ngokunjalo uValerio umuntu olobuciko obukhulu kakhulu ukuze ukukhokhela esibuthweni lapha. Mina ngizichaza ngokuthi iproduct yezipra leyana Gibbs ukuthi nxa ungakhangela indlela alokuza ngayo iyo amadoda sibili esiwabalayo ukuthi esibuthweni laphana amele echiye umbutho sesimene esingcono kakhulu. Ngokunjalo lanxa isikhathi sakhe sokuthi sechiye umongameli nxa ekubone kufanele ukuthi hayi mana ngingezelele kuqakathekile khonoko ikakhulu emuntwini oqhuba kuhle umsebenzi. Ikakhulu emuntwini oqhuba kuhle umsebenzi owenza umsebenzi wakhe ngokuphelelisa.
Yenxa sesibuya ke kubaba uMtamba.
Uma appointa nguye uma disappointa eyabelezi izathu zakhe ngokuqhutshwa komsebenzi. Ungeke uqhubeke lokhu sithi hayi umuntu uzaze retire kwesinye isikhathi imsebenzi enjengalana. Kumele nxa usubone engxe kufanele kube lomunye ongane yenza ngcono kulayina lwana. Nxa engani kuthi uyamfaka sibili aqhubeke kuhle enze umsebenzi kuhle.
Hayi siyakuzwa. Kodwa ke baba Dube kula abanye abakhulumayo lapha sithi hayi lapha phela umongameli selungiselele ukuthi aqhubeke esemsebenzini kube ngithi esikhundleni sakhe. Kuyifaka abantu abathandayo kuphela. Akunjalo Dube.
Khonoko singeke sikubalekile ngenxa yokuthi anti kupolitiki phela ungeke ube lezifiso ezithile ungalungisanga kuhle esingathi khona khona i-chessboard yakho. I-chessboard lama pieces ukuze kuphume kuhle kumele ama pieces akho afake kuhle ukwenze ukuthi unqobe umdlalo lo ongabe udlala. So ngokunjalo ke singeke sikubalekile khonoko sinxa sibuyela emuva sikhangela kahle kahle ukuthi eminyakeni emibili edlulileyo kuye kwaba khona ukhongolose webandla elibusayo lapho kuye kwaqokwa khona yena ubaba uValerio ukuthi uzangena ngokupolitiboro nxa ngaphambanisi. Abantu bangantu abavungama ukuthi hayi umuntu lo phela usesele kubuthu usesele lokhu lalokhu wasekhitshwa. So ungananzelela ukuthi uyaphuma ngo-2025 ngolwezi. So kuyabe sokuseduze ukuthi i-conference umbe i-congress leyana ka-2027 elective congress la yabe isisondele ngamafitshane uyabe lokhu engingakukhohlakali njengokhomanda. So lanxa kungathiwa kungona hayi ku-congress lesi elective congress sesimkhetha uba uValerio Sibanda njengoba seritayile uyabe retired commander defense forces kulula ukuthi abantu bamkhethi bathi hayi lo la siyamfuna ku leadership ku top leadership yebandla. So kodwa ngaphuma ngo-2024 nje wathi kumele aphume 2024. So kungenzeka ukuthi hayi lona sesimkhodliwe iminyaka isimbili simthatha abantu sebemkhodliwe but nxa ephume ngesikhathi sokuseduzane ukuthi i-Congress ibe khona kulula ukuthi bamkhumbule ngoba siyakunanzela ukuthi kathesi isikhathi esikiso ngase sikhuluma iqiniso abantu abaphezulu sibili abaphethiwe ngabantu abake baba kubuthu. Umongameli la kwaba kubuthu under Zipra waba kubuthu under Zanu wangena vele eqalisa vele ukungena ku-cabinet ngumuntu owayevele empili singakhangela lezo vice president la ngumuntu ukuthi kuyavela ukuthi wayevele esempini o-vice president wababili omunye ngukenel omunye ngugeneral. So ngabantu kade esempini. So nxa kuyukuthi i-matrix yakhona itsho ukuthi kulomunye okuzamele achiyelwe kumbe kuzamela angene ku-top leadership engumuntu ovela empini u-commander in chief defense forces. Commander defense forces ngumuntu oyabe emkhulu ku-army. So nxa kuyukuthi i-strategy ukuthi uSibanda la asondele kubuseni hayi bakwenze ngendlela eqondileyo kwenza ukuthi nxase phuma lapha sesiba ngu-retired commander kulula ukuthi abantu bamkhumbule bamfake laphana. Then lo replace uMatanga layo ungafica ukuthi laye ngaleso sikhathi mhlawumbe ephuma uzafisa ukuthi aphume la abe ngu-retired commissioner laye nxa befuna ukumfaka futhi embusweni phezulu kulula ngoba uyabe ngumuntu onjani oseke wabamba isikhulu nje esiphezulu sokuthiwa ngu-commissioner general kulula ukuthi la asondele ekubuseni
laphana.
Abantu kumele bekwazi ukuthi lanxa bengaze bekhulume bethini kodwa uValerio phela umuntu even umnankaka uthe siwa ngupresident umthole vele ekhokhela i-ZNA kulotshiwe ngaphezu kwakhe lapha. Kodwa waqhubeka wanikwa isicoco senisane sokuba nguyukhomanda ngokunjalo vele ube khona esibuthweni akumangalisi.
Lapha lizo mnumzana Believe Gawule webandla lezano PF lo mnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Live talk namhla kuhlelo labesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngezokulima. Singeke ehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Icelele bandla le CCC likhokhela ngosicamfundo Weltman Ncube namuhla limise umsebenzi okwesikhatshana ozithi nguNobhala Jikelele webandla leli umnumzana Sengezo Chabango. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Mozambique othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho olwaqhutshwa nyakinye uphendukile elizweni kulandela ukubaleka kwakhe. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngesithi lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.